Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazo omuhle lapho lengalikhona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mabasa 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU iqoqa ukutshengisela kwezisebenzi kulandela ukuxotshwa umsebenzi kwamanesi okwenziwe nguhulumende.
I pray I vote umkhankaso ukuthi uNkulunkulu ungasiza ukuthi ngobani esimele sibakhethe. Kodwa uNkulunkulu akwazi kuyovota. Yimi engizohamba kuyovota.
Amabandla ezokholo lwesiKristu ambalwa ahlangene izolo eHarare ebonisana ukuthi engaphathisa njani kwezombusazwe.
Especially eMathebeleland asila freedom. Asila konke even imsebenzi kasilayo uyathola ukuthi indawo eziqhathwa abantu even kusemathebeleni ukuqhathwa abantu abavela esayidini elilodwa.
Izolo bekulilanga lokunanza uzibuse independence. Sixoxe lezinye izakhamizi zakwaBulawayo ngalolu suku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU ithi iqoqa ukutshengisela kulandela ukuxotshwa umsebenzi kwamanesi okwenziwe nguhulumende. Inhlanganiso le ithi ikhulumisana lenhlangothi zonke zezisebenzi ezikumanyano we-ZCTU ukuthi zisekele inyathelo elifuna ukuthathwa yilinhlanganiso. Uhulumende uxotshe amanesi ilizwe lonke jikelele izolo adlula inkulungwane ezilichumi lasikhombisa i-16,000. Ngolwesibili wazisa ukuthi usezaqatsha abanye asebachiya umsebenzi ukuthi babe ngonesi. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga wethule isinqumo sokuxotsha onesi ukuthi esithi yena kukhanya sebengenisa ezombusazwe. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso ye-ZCTU uMnumzana Jafet Moyo utshele Studio 7 ukuthi uhulumende uyehluleka kunakekela izisebenzi zakhe njalo usedinga indwangu lalapho okungelantaba khona. Kwaqala kwatshengisela odokotela kumaviki amabili adluleyo kodwa babuyela emsebenzini ngemva kokukhwezelwa iholo labo. Kwasekulandela onesi kuyona le iviki abaxotshiweyo. Ezinye njalo izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala lazo zibikwa zikhulumisana ngokuthi zibeke phansi izikhali na. Inhlanganiso yabokholo lwesiKristu abambalwa ihlangene izolo eHarare ibonisana ukuthi ingaphathisa njani kwezombusazwe. Okunengi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ngezinye zezingoma ebeziculwa ngamakholwa avele kumabandla achiyeneyo okholo lesiKristu emhlanganweni wokuhlaziya ukunanzwa kukazibuse kanye lokuphatheka kwabo endabeni zokhetho elizweni owenzelwe e-Anglican Cathedral Hall uqoqwe ngumanyano wezinkonzo oweZimbabwe Council of Churches. Unobhala jikelele we-ZCC umfundisi Dr. Kenneth Mtata uchasisa ukuba kungani becabange ukuhlangana njengamaKristu.
sibesifuna ukuthi sikhulume ngokuthi ishoni le independence. Okwesibili, le yi independence ezayo lapho zoba lenketho eka president, members of parliament ngama councillors. So ile ayisho independence nje, yi independence ezayo lapho zoba lenketho ama parliamentarians, ama councillors lo president. So simele sibe le lokukhulumisana njengama Zimbabweans ukuthi ikhetho le izohamba njani.
Uqhubeke ethi uqathekile ukuzwisisana phakathi kwabalembono ehlukeneyo ngoba kuyikho ungasiza ekuthuthukiseni ilizwe.
Silomsebenzi omkhulu ngoba uyabona siphuma lapho kwakuzithwa uma umunyu umuntu ekuleli bandla, umunye ekuleli bandla babe ngakhulumisana, babe ngabonani. Thina sithi sifuna ukuthi siyakhe iZimbabwe entsha. IZimbabwe entsha ivumela ukuthi abantu babone izinto ngendlela ezishiyanayo futhi babe abangani.
Umthatha uthi kunenge okusamele kwenziwe ukuze avuleke amehlo amaKristu azwisise ukuqatheka kokuphatheka kuhlelo zokuvota. Kungalesi sizathu athi bakubone kufanele basungule umkhankaso othiwa wona I pray I vote.
I pray I vote umkhankaso ukuthi uNkulunkulu ungasiza ukuthi ngobani esimele sibakhethe. Kodwa uNkulunkulu akwazi kuyovota, yimi engizohamba kuyovota. So ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu angisize uma ngiyenza ama decisions lawa ukuya vota. Kodwa kumele ngihambe ngenyawo zami mina ngiye ebooth ngiyovota, ngoba i decision le yi decision yomKristu wonke. So sikuthanza abaKristu bonke ukuthi bathi mina ngizokhuleka ukuthi uNkulunkulu akubeke enhlizweni yami ngumuntu onjani engimele ngimfake phambili engizomvothela. Ngiqede lokho ngihambe ngiyoregister futhi ngiyovota. Yi campaign esihambisayo.
Bekulamalunga edale lephalamende anxusiweyo kulomhlangano ababalisa unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Mshonga.
Ayifuna ukuthi ngalokhu kuyenzakala endaweni eziningi. Ngoba singaqalisa ukuthi sikhulume labantu ababuya e-church. Kuyayenza ukuthi into zethu zibe ngcono. Ngoba kaningi ningabantu ababuya ema-church kwesikhathi abafuna ukubuya kuma-political parties ngendaba yobudlwangudlwangu obukhona kuma-political parties. But njengoba kade ngibatshela nje ukuthi labo kumele bavuleke labo. Namhlambuyile mina ngizecela ukuthi khona apha endaweni yena le sibe lomhlangano wokuthi sikhumbule umama uWinnie Mandela, bangaleli ukuthi silungise lo. So ngibona ngazathi uqalisa kokudlelana kuhle okuthi thina njengama-politicians lalabo abaphakathi kwesonto babuye.
Unkosikazi Misi Hayirambu Mshonga uthi ufisa ngabe yenziwa sikhathi sonke imihlangano yalolu hlobo ngoba kusiza ekuqedeni ukwesaba kwamaKristu nxa kukhulunywa ezombusazwe baxoxisane bekhululekile.
Okuningi nengakhulu ngabona ukuthi abantu bangaqalisa ukuthi bakhulume bezikhulumela bona njalo bekhuluma lati thina sihlezi khonapha sivela kuma-political parties atshiyeneyo. Abanye labo bazaqalisa ukuthi hawu kanti into leyani iyakhulumeka kube sokuvuleka la.
Lo mhlangano ungenwe ngamakholwa avele kumabandla ehlukeneyo abezombusazwe bamabandla agoqela abecele le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, abezanu PF labe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube lamanye. Iningi labangenela umhlangano belidumisa umdali ngalesi sehlakalo lisithi kukalutshwana ukuthi ubone amaKristu behlala phansi bebonisana ngendaba ebezizila ezikhathini zangemuva ukuxoxisana ngazo esesaba ukuthi kuzathiwa asephambuka kulokho okumele akwenze. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimumezisa.
Idale lephalamende lilokhu liphatheke ngemizamo yokuthi ukhetho luzayo lwenziwe ngokukhululekileyo lanxa kulobunzima bokuthi uhulumende umadolonzima. Amalunga edale lephalamende awebandla le-MDCT azama ukuthi azifuqe zenziwe umthetho. Enye yezikhalazo zebandla le-MDCT ukuthi ugatsha lwezokhetho iZimbabwe Elections Commission iZEC kumele ibe lugatsha olungasekeli hlangothi ngoba okwakathesi uhulumende nguye odonsa intambo. Abaphathi ntambo wendaba zekhaya kunye lwezomthetho yibo abalawula ngokwenzakala kugatsha lolu phansi kwemithetho ekhona okwakathesi. siqoxe lomela iBinga North edalela eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ngumbuza ukuthi kuyini kade kusenzakala ngodaba lolu edalela eParliament.
Asazi ukuthi angekho prepared ngakho ikuyini njengoba bona yibo ababuya ke lama proposals ama amendments lawo. Mbona angekho prepared ngakho ukuthi nje sina sesuke safaka lati esikubonayo ukuthi ayibe kusilela kulokho okwakufakwe nguhulumeni. So ke yikho engakutsho ukuthi bekusenzakala kanti kakhulu thina izinto kade sizidinga kazi ziningi kakhulu kade sifuna ukuthi zingeniswe lapha eyakuqala besidinga ke ukuthi izekhi ibe liqembu sibili elizimele lodwa elingelabani lobani ongalinika umthetho wokuthi yenzani lokho lingayenzi lokho. So ke ifull independence yezekhi ngokunye kade sikudinga okwakuqala kuyindifull independence khonapho ukuthi kulaliyana icommittee okuthiwa i-accreditation committee ebona ngokuthi ngobani abangabuya ukuthi bezo observer ukhetho. Siyayinanzelela ukuthi icommittee liyana ilama members angu-10 phakathina kwama members ona lawo angu-10 abangu-6 yizisebenzi zikahulumende kanti bona bezekhi bangu-4 kuphela. Okutsho ukuthi ke ngenumber zona lezi esizikhangelayo kutsho ukuthi uhulumende can have their own way ngoba bona baningi ukwedlula abezekhi. Thina ke esikudingayo ukuthi hayi nxa kuyikuthi khona sesifuna ukuthi kungene abanye abantu kwi-accreditation committee abangaso bezekhi kakutsho ukuthi ke i-opposition layo kufuze ukuthi ibe represented ibe lama members ukwenzela ukuthi sibonisane sindawonye sonke ukuthi hayi lapho kufuze ukuthi kwenzakale yilokho lalokho. Then ke siyananzelela njalo ukuthi umthetho okhona kathesi uthi wona imithetho yonke ama-regulations angabe efuna ukwenziwa phezu kwama-election kufuze aprove nguminister. Thina sithi as long as uminister elokhe lamandla oku-approve umthetho ophathelane lama-election oyabubunjwe izekhi then kutsho ukuthi izekhi kayisiyo edecidayo kutsho ukuthi abawayiwe onguye odecidayo nguminister kanti uminister siyakwazi ukuthi laye ulebandla alimeleyo.
Manje njengoba kukhanya izikhalazo lezi ziziningi kangaka sona isikhathi sokhetho sesisondele libona ungani kuzayeneliseka na ukuthi kufezeke lokhu ilanga lokhetho lingakafiki?
Umnangagwa lohulumende wakhe wamabutho kabala option kufuze lokho bekwenze nxa kuye ukuthi befuna ukuthi khona kube lokhetho oluyayenza ukuthi uhulumende wabo abe nguhulumende osemthethweni. Ngiyakholwa ukuthi labo bayafisa ukuthi lolo khetho lube khona ende lube lukhetho olu free fair and credit. So ke ngoba nxa bangayela ukwenza njalo kutsho ukuthi siyabe silokhu siyaqhubekela phambili sililizwe elilokhu likhokhelelwa nguhulumende owangena ngodlame owangena ngekhulu. So ngiyabona ke ngiyakholwa ukuthi labo abakufuni khona lokho. So njengoba bengakufuni hayi issue yesikhathi amboni ukuthi isikhathi singavimbela ukuthi lokho kulungisise.
Alo ke umnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edale leParliament ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi ilanga layizolo elokunanza uzibuse lusuku nje oluveza ukuthi sekwedlule iminyaka pho sengamachumi amane kungela kukhululeka elizweni. UBathabile Masuku sethulela loludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHebhethu likaZulu ngaphansi kwendikimba ethi 38 years of independence without freedom. Umgcini sihlalo wenhlanganiso le umnumzana Melusi Sibanda uthi umhlangano lo bawenze ngemva kokunanzelela ukuthi ilizwe lathola uzibuse kodwa uZulu kakhululekanga.
Kakukho esikwenzayo singazange siyecela sithwalise nzima ukuthi lifuna ukukwenzelani lokhu. So kasila nkululeko, so isikufunayo ukuthi independence ikhona but kasila freedom thina njengabahlali bakuleli lizwe.
Omunye wezikhulumi umnumzana Joshua Mhambi uthi njengesizwe kumele kusetshenzwe gadalala ukuthi uZulu weZimbabwe amanyane.
Ilizwe leli lakhululeka kodwa abantu abatholanga inkululeko ukuze kube lanamhla. Lisuswe lapho esithi khona i-statehood ukuba nguhulumente nje lokubusa siye ebuzweni. Sekusitsho ukuthi ubukhokheli obulandelayo kumele buzwisise umahluko phakathi kwelizwe lobuzwe. Ubuzwe yibo buhlanganisa abantu lubakhulule. Njalo sinanzelela ukuthi ukukhululeka kwalwela abantu bafa, imizi yalahleka, inotho yalahleka. So ke lokho kwakuyikuthenga inkululeko yokucabanga, yokuhlangana, lokukhuluma abantu abakufisayo.
Umzana Matthew Sibanda obemele ibandla lezaphu uthe ilizwe lathathwa ezandleni zombuso wabamhlophe, kodwa uhlupho yekuthi akula nkululeko elizweni ikakhulu emhlubulweni weMathebele Land.
Especially eMathebele Land asila freedom, asila konke, even imsebenzi kasilayo. Uyathola ukuthi indawo eziqhathwa abantu, even kuseMathebele Land uqhathwa abantu abavela esayidini elilodwa abavela ngapha eMpumalanga, abeMathebele ndabayitholi leyo chance yokuthola imsebenzi. Konke nje okungabe kuyatholakala okungcono okusiza abantu beMathebele Land asikutholi. So ngaleyo ndlela yikho sikhalela ukuthi abantu sibambana beMathebele Land, silele ifreedom konke engabe sishota ngakho, education, employment.
Osakhulayo obekulomhlangano umnumzana Lizwe Lenkosi Ndlovu uthe ilizwe leli liyindalo yabamhlophe abahlanganisa iMashonaland leMathebele Land, ethi iMathebele Land ayikatholi inkululeko.
Hayi, andiyabona konloko vele yikwesile mistake khona ukuthi into zeZimbabwe amakhiwa hathi ebuya, it was two separate states. Amakhiwa creator iZimbabwe ayiso kwethu lokho, thina kumele sikhangele okwakithi komthwakazi, thina hayi inkululeko asikabelayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Reason Mpofu uthi inkululeko yokuchelesa ayikabi khona laloba uzibuse watholakala kudala.
Abantu bayahlupheka, bayalamba, benze njalo kwabaphathwanga kuhle. Yikho ke sithi inkululeko yokuchelesa ayikabi khona, siyayidinga, siyifuna ngamehlo abomvu.
Umhlangano walamhlanje owenzelwe eFidelity kobulawayo ungenwe ngamalunga enhlanganiso yebhethu likaZulu, abezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zaleli dolobho, lezinye izakhamizi ezingathandanga ukuya emkhosini omkhulu wokunanza uzibuse owenzelwe enkundleni yeWhite City Stadium. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga Bathabile. Kunjalo ke ukuphatheka kukamnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe bebandla leMDCT kunye lomkhokheli weTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume emkhosini wokuthakazelela ilanga likazibuse izolo eHarare sokuphehle umbuzo omkhulu othi kungaqinisa ukuthula phakathi kwabasekeli bezanuPF labamabandla aphikisayo ngaphambilini kokhetho na. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi yehlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
I-independence le isiyengeya abalutshwana abadlayo abasuthayo, abaningi abalamsebenzi, abaningi bafelwa izihlobo ngegugurawundi, abakaboni into abangangenela bayiselebrete, abakakhululeki, kakukabi lesizathu sokuthi bakuselebrete i-independence. Ngakho mhlawumbe nabo abahambileyo bayabona okuzuzakalayo ku-independence. Kanti-ke vele kuqakathekile ukuthi sithi thina i-independence nxa ngabe ihanjiswe ngendlela eqondileyo, wonke umuntu ekhululekile, kungela corruption, kungela kubulalana, kungela kuncindezelana, kumele wonke umuntu aphatheke ku-celebration ye-independence.
Ukuba khona kukaChamisa ukubambana kwakhe lomnankagwa kulumkhosi ubona kunceda yini ekwenqabeleni udlakela lokufuthelana okwanda ukuba khona ngesikhathi sokhetho, kumbe ubona kusetshenziswa nje iZANU-PF nxa isisiya kwamanye amazwe sitshela abaphandle kwelizwe isithi hayi into zihamba kuhle eZimbabwe, khangelani labe opposition besilabo ku-independence?
Yekele ukusebenza khona lokho ukuthi othamisa bebekhona ukuthi igijimise udaba lokuthi hayi anti liyabona simunye sisebenza ndawonye. Kodwa okudingwa ngabantu beZimbabwe ukuthi wonke umuntu obusayo anakekele abantu abangabusi ababuswayo, akwazi ukusebenza labe opposition labe ruling. Kuyinto enhle nxa abantu besebenza ndawonye, kodwa akuvele enhlizweni yalaba abasibusayo ukuthi ilizwe kalihlangane, kalibumbane, bahloniphe amalungelo abantu, zabona abantu besebenza ndawonye.
UZulu Dlulu yena uthini ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokwakuqala ukuthi kunanzwe ilanga likazibuse umgabe engayisuye mongameli weZimbabwe?
Yeah, umgabe kakho iZANU PF khona. Umgabe kakho kodwa izilonda zegugula wondloke zikhona. Umgabe kakho kodwa imisebenzi lokhu ingekho. Umgabe kakho kodwa amaphodo lokhu ekhona, amatishala engabhadalwa, amanesi nanko axotshiwe, izinsizi lokhu eziqhubeka ziya phambili. Ukusuka kwakhe lokuhlala kwakhe, abantu abaningi bakubona lokhu kufanana, kukabile inguquko ebambekayo.
Lo-ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa le Studio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele Bhilitane zabumba inhlanganiso ephathisa abaswelayo ekhaya, e-Inspire Women, Men and Children Charity. Linhlanganiso isenelise ukuphathisa ngokugebha isikotsho kwesinye sezikolo zemguza eNyamandlovu esicitshe savalwa ngokuswelakala kwamanzi. Okunengi asikuzweni ku-Ezra Chisa Sibanda.
Esinye sezikolo ebesivalwa yiMariposa Primary School eMguza. Konke lokho kubangelwa ukuswelakala kwamanzi okwenze ukuthi linhlanganiso isukumele phezulu iyephathisa ngokwemba umgodi wamanzi.
Sisebenze eMguza kuWard 17 eMariposa laseBulawayo. Sisebenza lezakhamuzi ukuthi sizincede ukuthi ziphume ekudubekweni, sibancede ngamanzi ukuthi abantwana behambe esikolo, lokuthi labo beqalise ukuyenza amabhizimusi abo.
Unkosazana Phesha Zindebele uqhubeka echazisa ngeminye yemisebenzi abayenzayo kulesi sigaba.
EMariposa Primary School iproject esiyenzayo ukuthi sibhadalele abantwana ischool fees, sibanike iporridge ekuseni. Kwamanye amalanga iporridge lonke ngelokuqala lokugcina ukudla. Sibayenzele isithwalo emini ukuthi bedle. Sesabayenzela ingadi ngoba sokulamanzi. Sabaqalisela amabhizimusi esikolo, amabhizimusi okugcina ingalikhuni lenkukhu. Saze sabagebhela umgodi ukuthi amankazana, abantwana abangamankazana bebuye esikolo ngoba kudala babeqeda isikhathi behamba besiyathatha amanzi bengafundi. So isikolo khathesi ngokuba lamanzi okunatha sebeqalise ukuyenza amabhizimusi, ukuhlanyela engadini, ukulima.
Ukwenza imisebenzi yonke leyo kubiza imali ethile. Unkosazana Ndebele uchazisa indlela ababuthanisa ngazo limali.
Imali yokuphatha limsebenzi siyithola kuma-donors ethi Hope Church Newham, labanye ama-donors avele e-America, abavele e-UK, labo Canada. Sithole futhi imali ku-Facebook from abantu abafuna ukusiphathisa, ukusinceda.
Kukhanya isigaba sonke seMguza, izikolo zemfundo yaphansi zilokuningi ezikuswelayo, njalo iningi likhalele usizo oluvela kule inhlanganiso. Kukanti uZulu olenhliziyo yokuphathisa ukhuthazwa ukuthi ancedise.
Umlayezelo engilawo uZulu sithi sicela uncedo, cala isiphathise, lisincedise ukuthi sinceda abantu beMariposa, sinceda abantu beMariposa Primary School, abantu beSemukelane Primary School, lezakhamuzi zeMariposa. Umsebenzi lo asingeke siwukwanise sisodwa. Siyabonga. Lakusasa lingadinwa.
Abazali labantwana baseMariposa Primary School eMguza bajabule kakhulu ngokwembiwa womgodi wamanzi okunatha. Lokho kusitsho ukuthi isikolo lesi ngeke sisavalwa. Imfundo iyaphambili kulendawo ngenxa yosizo lwe-Inspire Women, Men and Children Charity yaseNgilandi. Ngimela iStudio 7 ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kuzvandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 bengoma bengoma ngoma ingoma ukuthi ngoma ingoma ukuthi ngoma ingoma yeli ngoma ukuthi ngoma ingoma ukuthi ngoma ingoma ukuthi ngoma ingoma yeli ngoma
make you feel some kind of way
makhoni ibenza babe tis basike makhoni beshoshata shoshata kuze kuze kuthi ngoma ingoma kuthi ngoma ingoma kuthi ngoma ingoma leli ngoma kuthi ngoma ingoma kuthi ngoma ingoma kuthi ngoma ingoma leli ngoma
Chibilika lengoma Sandra Ndebe lesigqibela uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangeleke izinye zenhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwethu lalamhlanje. Inhlanganiso yezisebenzi ye-ZCTU iqoqa ukutshengisela kwezisebenzi kulandela ukuxotshwa umsebenzi kwamanesi okwenziwe ngohulumende. Amabandla ezokholo lwesiKristu ambalwa ahlangene izolo eHarare ebonisana ukuthi ngaphathisa njani kwezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje. Asidibaneni ngo 7:30 ntambama. Igama lami nguChris Gandhi.